inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ezempila kahle eWorld Health Organization ithi umkhuhlane wehepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha, ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba nomkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. KweleZimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. UDokotela Matthews Siyamthembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebelelands North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa igciwane i-virus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kunezibonakaliso eziningi zomkhuhlane we-hepatitis B.
Izibonakaliso ze-hepatitis zingagoqela ukuluza i-appetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze, azizwe adiniwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba ne-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe ne-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi i-jaundice, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo. Lokhu kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhitshwa kuhle esibindini.
Udube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungashiyi into ezishapho, kodwa bese kusho ukuthi ezinjengamanariti, uma usiyafaka i-tattoo, make sure ukuthi inariti entsha esebenza kuyo. And kulaba abasebenzi abahlaba ama-drugs, sithi vele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alungile.
Unkosikazi Nethembe Chuma, umhlali wakoBulawayo owake wondla isihlobo esine-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu ikubona odokotela kusasemasinyane kanye nokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lo muntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelele ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamemetheki emuntwini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lo muntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingama-250, i-254 million, babanjwa ngomkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi i-1.2 million babulawa i-hepatitis B. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingobathabile Masuku.